Okwenza abantu bakobulawa bengaphatheki uzananzelela ukuthi kubizwa ngohulumende. Uhulumende engethemba lokuthi ngoyokuvusa control osomabhizimusi. So ungabona uhulumende esengosetraka etrakela osomabhizimusi futhi yonke vele laye esehlulekile. So abantu bakobulawa mbona ngazathi bayabondayo. Ngabe kuthiwa ngobuhlupho lolu ayisomabhizimusi angabe phazamisa. Kusukela kuhulumende abamabhizimusi bebesebe-reacta to amapholisi zikahulumende angacacile ngoba uma kungathiwa thengisa ngebhondi elizavuka kusasa kungazakali ukuthini akula surity ukuthi likhona kwesikhathi esinganani. So abantu bamabhizinisi labo uma sebesenza intengo benza intengo lezane ezizakenza ukuthi kusasa bekwanisa ukuyathenga imali emkambi womnyama behoda ngaphandle kwelizwe ngoba izinto zonke lezi zazinjani kazenziwa ngabantu. So uhulumende wezano angeke aqile abantu bezimbabwe njengakwenza ngo-2017 esithi abantu bezimbabwe bayikhiphe umgazi bona bezama ukulungisa into yabo yezakhe.
Manje nxa kuyukuthi sokutshengisela abanye abantu abangaso bezanu, bona abezanu bengayela ukungenela labo batshengisele, libona ungani kuyakutshengisani lokhu?
Abantu bezanu samntwana banjengethelevishini, akula muntu ezanu ongasukuma atshengiselele kungasiyo zanu emthumileyo ukuthi katshengiselele. Singakhonona bengakhononi, besole bengasoli, kodwa as long as ababaphethe bengatshongo ukuthi kathesi sukumanini abasoze fa basukuma.